Bame indwendwe ezinde befolile becula bekhiya betshale vokloko lapho umzimba kagumede usuthathwa ngakibo usuhanjiswa emangcwabeni eNyathi Mission Hospital lapho-ke abekwekhona. Udadewabo kamuyi ucebekhulu Gumede uthi umne wabo uphele kabuhlungu phambi kwamehlo akhe.
Believe you me, uGumede died a death that I think he prayed for. Because wayehlale ethi mina kankulu ngihlupha abantu ngingafa. Uthi ngelina ngabava kufunaka ukuthi ngivuke ngifike, but God saw it fit ukuthi at least ngimbone going through that pain for me to accept that he should speak.
Umbobo kaGumede uthando Gumede uthi kakwazi ukuthi bazaphila njani njengemboni ngokulahlekelwa undundo igama aziwa ngalo ngakibo uGumede.
As a family silahlekelwe kakhulu ngoba ubenguye osesele omdala, nguye okade osesele esi-advisor ngezinto zonke zangekhaya, whether it's a death in the family kumbe kuya kule mishado kumbe kulani, nguye umuntu okade esesele engumuntu omdala esitshela senzekuthi umuntu lwana ongelalaka ongelani ubengabhilizi ku-confrontation. Yena okwakhe konke kwakuyikukhuluma, lingakhuluma likhulume lizwanayo.
UNdumiso Gumede behlonitshwa kwezokuphatha indlalo yenguqu umqintano weqembu le-Highlanders. Umnumzana John Bakufanda uthi bonke bazama ukulandela indlela yakhe.
UGumede thina abanye sifundisile i-leadership nokuthi nxa uyi-leader you work with people and abantu osebenza nabo abakunika i-direction. I think ukwezwa laphana lezi khulumi bekhuluma wabiza abangani bakubatha sifakeni nani abasebenzeyo. I think i-Highlanders must know ukuthi ngiyabantu vele nxa kumele isetshenzwe isetshenzwa ngabanikazi bayo simsebenzele sonkeni. So yikho asifundise khona ukuthi nxa sisebenza sisebenze emsonkeni sibambane and then we'll achieve.
Owake waba ngumdlali odumileyo ngaphansi kukaGumede ku-Highlanders njalo waba ngumqeqeshi weBhoso uMadinde Khathazile Ndlovu uthi akula uzofana loGumede uleli qembu lamahlonanyama.
Thina singena ku-Highlanders sangabafana abancane sifike uGumede sengitsheni usamukele wasithatha ngesonda esi-right kakhulu yizokwethu nathi sithi mina ngithi silahlekelwe kakhulu.
Ilunga ledale lephalamende esigabeni sebubi eliphethwe esigaba seNyathi umnumzana Sonny Mguni uthi uGumede wayelazi kakhulu ibhola.
Baningi abazama ukukopa izinto ezizongumede libonile ukuzifa libonile nxa ihambe yobotswana bayehluleka ukufika esibandeni besilogumede indlela abekhokhela ngayo ngoba umlimi wayemdalile wamnika ukuthoka okokucabanga ubuchopho bokucabanga kawukuli yithalento liba ngumlimi kuphela. Awuye esikolweni yokuthatha nokakuthengwa nangemali yibuchopho obunikwa ngumlimi. UGumede was a red bridge esayinikwayo emhlabeni lapo.
Iqembu lenguqu le-Highlanders labunjwa ngabantwana bakandlube owayezalwa yinkosi lobhengula libunjelwa khonale eNyathi. Uzide Khumalo izizukulwane zenkosi bazala kudala loGumede.
Ngimaze ngo-1976 senza i-teaching practice eMzilikazi Secondary School. Wangithatha umfake ephatheni njengomfana omncane, sasihamba sonke sitegwele emphekelezele ukuyabona intombazana yami esengayitata kathesi. Thi ubele isifiso ukuthi i-identity yabantu besiNdebeleni iqhubeke iqinile, njalo ekunanzelela ukuthi indaba yobukhosi le yiyo engizili yani yokwazana lokuthi singobani.
Abantu bamphelelezele ngobuningi uGumede ube ngumuntu wabantu njalo nguye owenza i-Highlanders yaba lamahofisi amaphasi lezindlu njalo yanqoba kakhulu ithatha le nkezo eziningi. Bathi intaba edilikile selele uGumede yena uthonile sele mnyaka yokuzalwa engamathuma esikhombisa lasithupha 76 ngimele isitho 7 ngingapha ngaseNyathi igama lami u-Ezra Jesus Vanda.
Thank you.